isikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Olamukela ngenjabulo kustudio 7, ngolesithathu mhlaka 31 kwekwezi 2023, ngokifutube. Endabeni zethu namhlanje.
Namhlanje sizwile sonke ukuthi kuphumile iproclamation etsho ukuthi amalanga ama election aya kuba khona ngemhla ka 23 August, njalo le nomination court layo ukuthi yahlala nini.
Umongameli Emmerson Mnangagwa usephawule ilanga likamhla ka 23 Ncwabakazi ukuthi yilo okuzaqhutshwa ngalo ukhetho olukhulu lwalonyaka.
So it is important that the Indian players get together, those who are established plans
umhlangano wabahlanganiso yabakumsebenzi wokwemba elizweni yeChamber of Mines walonyaka kuqale namhla eVictoria Falls. Uhlangothi lukarhulumente weMelika olubona ngoncedo oluphiwa amazwe omhlaba ole-USAID solunike iZimbabwe usizo lwezigidi fothe ezisitshiyagalolunye zamadola eMelika $8.7 million. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Umongameli Emmerson Mnangagwa usephawule ilanga likamhla ka 23 Ncwabakazi 2023 ukuthi yilo okuzaqhutshwa ngalo ukhetho olukhulu lwalonyaka lokudinga amakhansila, amalunga edala lephalamende kanye lomongameli welizwe leZimbabwe. Lokhu kuphume kugwalondaba lukahulumende ole-Government Gazette. Umlondolozi Ndlovu usipha lolo daba.
Umongameli Mnangagwa uveze ugwalondaba lukahulumende olwe-Government Gazette ukuba ukhetho luzakwenziwa phansi komthetho we-Electoral Act ovele ukhona manje. Ubike njalo ukuthi idale lokubhalisa kwalabo abazancintisa kukhetho lolu ele-Nomination Court lizahlala e-High Court mhlaka 21 Nhlangula. Umphathi ntambo zomthetho uMnumzana Ziyambi Ziyambi uthi uhulumende wethule leli langa elandela umthetho.
Umthetho lo okhona okhethwe yozawusebenzisa akulalapho okulotshwe khona ukuthi akukho emthethweni lokhu.
Lokhu kusekelwe ngummeli weChegutu West ePhalamende uMnumzana Dixon Nduna owebandla leZANU-PF.
Ngibona kukahle ngithe ngikhangela ngabona ukuthi upresident uhambe khona endleleni kanye ukhuluma ngendaba yama-election, last election 2018, indaba yama-dates. Ngibonile sibili uchaye kuhle sibili ehambisa khonapho khonapho, wakhuluma njalo indaba yama-days awe-nomination, wakhuluma ama-courts awe-nomination. So u-president uchaye khona ngakhona sibili.
Kodwa ummeli wenkulumane edale ephalamende uMnumzana Kucacaphulu owebandla le-Citizens Coalition for Change CCC uthi kuzamele ezinye iziqondiso zomthetho zihle ziqale ukulungisiswa ngesiphangiphangi idale lephalamende lingakaqedi umsebenzi walo.
Nxa singakhangela usection 147 subsection 1 wesisekelo selizwe i-constitution, ithi impilo yephalamende iphela ebusuku at midnight ebusuku ngo 12 o'clock ngelanga elandulela ukuvota kwakuqala, okusho ukuthi mhla ka 22 at midnight iParliament yikho lapho ezaba officially dissolved khona. Impilo yeParliament izabe isiphelile. Nxa ngifuna ukugcizelela kakuhle futhi ukuthi mina njengo-member of parliament ngizakuma ukuhola mhla ka 22.
Ummeli weBinga North edayile eParliament uMnumzana Prince Dubeko Sibanda owebandla le-CCC uthi isikhathi ngasabavumeli ukuthi kwenziwe inguquko efunakalayo emthethweni ekhona manje okulakho ukuphazamisa ukhetho.
Ye, namhlanje sizwile sonke ukuthi kuphumile i-proclamation etsho ukuthi amalanga ama-election aya kuba khona mhla ka 23 August, njalo le nomination court layo ukuthi yahlala nini. Kujwayelekile njalo kuyaziwa ukuthi khona i-constitution yeZimbabwe yona ithi nxa umthetho okhuluma ngama election ungakenziwa ngelanga lapho uqanjwa khona ilanga lama election kuthi ukuthi lo mthetho awuye kusebenza kuma election ona lawo alomnyaka
ukubekwa kwelanga leli ukuza ngemva kokuba ingcitshi kwezomthetho lesisekelo sombuso welizwe sithi akula mthetho ovunyelwa ukwethulwa okhangelane lokhetho nxa ilanga lokhetho selithe labekwa ezinye ingcitshi zithi lokho akulandaba zisithi uhulumende uzosebenzisa imithetho evele ikhona ngimele isithu 7 ngiseharari ngumlondolozi Ndlovu.
Umhlangano wabenhlanganiso yabakumsebenzi wokwemba elizweni eChamber of Mines Zimbabwe walonyaka uqale namhla eVictoria Falls. Ingcweti zalolu hlangothi ezedlula amakhulu amathathu zizabe zithe gwaqa kuleli dolobho onsuku ezine zibonisana ngendlela ezingathuthukisa ngayo umnotho welizwe ngokwenjiwayo. Unokuthaba Dlamini usipha lolu daba.
Lo mhlangano uvulwe ngumqondisi kahulumende kuhlangothi lwe-Mines and Mining Development, umnumzana Walter Chitando yena okhuthaze osomabhizimusi lamankampani akulomsebenzi ukuba basebenze ndawonye ukuze kuvinjwe ukuthatha kwezenjwayo zeZimbabwe zisiyalungisa impahla kwamanye amazwe okufana lokwe-lithium lokuningi okwenjiwa elizweni. Uchitando uthi i-lithium isetshenziswa ukulungisa amabhathri ezimota ezihamba ngogetsi labomakhalekhukhwini ethi ulethemba lokuba yiyo engaguqula isimo somnotho welizwe.
So it is important that if the lithium players you get together, those who are establishing plans for how they achieve the next stage, you work together.
Ngakho kubalulekile ukuba njengabembi be-lithium limanyane. Kubalisela lalabo abaqalisayo. Njengohulumende asisoze silitshele ukuba ubani genze lokho ubani lokho.
Umholi wenhlanganiso yabembi eChamber of Mines umnumzana Colin Chibafa utshele umhlangano munye ukuthi basemizameni yokukhulumisana labasakhulayo ukuthi babone indlela abangaphathisana labo ukungena emsebenzini wekwembiwa kwe-lithium le.
Good management perspective and to allow the dialogue from an informed position.
Sile themba ukuba lokhu esiza kuhlafuna lapha silethulele khona njalo uzakwenza ukuba kwazakale ukuba sinengaphi nge-lithium njalo siza kuba labaqeqeshi abalolwazi ngalokhu abazoxoxisana lathi ukuze sibe zingcitshi kumhlaba wonke ngezokwenziwa kwamabhathri e-lithium.
Umhlangano waba kumsebenzi wokwemba elizweni oweZimbabwe Chamber of Mines Conference walonyaka uqhutshwa ngaphansi kwendikimba ethi Creating Growth Enablers for the Mining Industry. Kusenjalo unkosikazi Nicole Johnson ongumqondisi wohlangothi lwe-Political and Economic Section ehofisini yommeli weMelika eZimbabwe wethule inkulumo kulumhlangano ebiphansi kwesihloko esithi Mineral Security Partnerships. Yena-ke ukhuthaza ukusebenzelana kwamankampani labasomabhizimusi abakumsebenzi wokwemba lozulu walapho abasebenzela khona.
This includes projects that demonstrate responsible stewardship of the natural environment, that access and acquire land through consultative and participatory processes, that commit to meaningful engagement and transparent communication with the communities affected, that ensure safe, fair, inclusive, and ethical workplace conditions.
Lokhu kugoqela ukuphatha kuhle imvelo, ukumanyana labanikazi balezi ndawo, njalo ukungabambi ngamandla ukungena endaweni zabanikazi lisiyakwemba ngokungela sivumelwano, kanye lokubona ukuba lapha elemba khona aliyenzi inkohlakalo kodwa liyaphakamisa ngezomnotho kuzulu waleyo ndawo.
Abe Chamber of Mines bathi umsebenzi wokwemba eZimbabwe ngomnyaka odluleyo ulethe inzuzo kungcebethu yelizwe engaba ngamabhiliyoni phose ayisithupha, $5.6 billion. Lonyaka bathi linzuzo ingakhuphuka ngesilinganiso sokwedlula okulichumi ekhulwini 10.4%. Bathi kodwa kungaphathisa ukufezwa kwemithetho efana lowe Mines and Minerals Act, Indigenization and Economic Empowerment, iMinerals Development Policy, Local Content Policy kanye lezokusetshenziswa kwedola leMelika leZimbabwe abasebenzela khona. Ngimele umsakazo weStudio 7 ngise Victoria Falls, ngingunokuthaba Dlamini.
Uhlangothi lukahulumente weMelika olubona ngoncedo oluphiwa amazwe omhlaba ole USAID solunike eZimbabwe usizo lwezigidiphose ezisitshiyagalolunye zamadola eMelika $8.7 million. Imali le ngeyokuthengela ukudla abantu abafika inkulungwane ezingamajuma isithupha lengxenye 65,000. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Lokhu kwenziwa phansi kohlelo oluqhutshwa ngabohlangothi lwenhlanganiso yomanyano wamazwe omhlaba olwe World Food Program WFP ezigabeni ezinhlanu eZimbabwe kunyanga ezisithupha ezilandelayo. Imali le izancedisa ukuba uZulu abe lokudla, ukubolekwa izimali kwabantu abasemaphandleni kanye lokwakhiwa kwemigwaqo lokuphathisa inhlelo zokulima emaphandleni. Indawo ezizathola usizo lolu zibalisa iKaripa, Maswingo, Mwenezi, Rushinga lwezishabane. Ekhuluma kulombuthano umholi we-USAID eZimbabwe uMnumzana Rams Gautam uthe eleMelika lizimisele ukusiza uZulu weZimbabwe.
This assistance
is usizo lolu luzaphiwa abeZimbabwe abafika 65,000 abaseRushinga, Maswingo, eKaripa, Mwenezi lasezishabane. Abantu abadubekayo eZimbabwe bahlukumezwa yikuguquka komkhathi.
Ingcitshi kwezomnotho uMnumzana Ebert Sibindi uthi i-WFP yenze kuhle ngoba indlala ibhahile emaphandleni.
Ethokozisayo kakhulu ngoba ilizwe laseZimbabwe uzananzelela ukuthi umkhathi ubungekho two kind kwayo ezinye indawo kwamanye ama-regions. Izulu likelana kakhulu, yebo kambe kwezinye indawo, kodwa kulezinye indawo ezingatholanga izulu. So i-donation le elethwe zinhlanganiso zaphetsheya into ethokozisayo ngoba izaletha izaqeda indlala singathi kwezinye indawo ezingabe zidinga uncedo lokudla.
Kusukela ngomnyaka ka-2011 abantu abafika isigidi lengxenye 1.2 million ezi-20 amathumi amathathu 30 sebethule usizo olusuka kwabe-WFP incediswa luhlangothi lwe-USAID. Kusukela ngomnyaka ka-1980 i-USAID isiphathisele eZimbabwe uhlangothi ezijeneyo zempilo ngamabhiliyoni edlula amane lengxenye zamadola eMelika $4.5 billion. Ngimele Studio 7 ngiseHarare, ngimlondlozi Ndlovu.
Sikasikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Unobhala obona ngezobudlelwano beMelika lamanye amazwe omhlaba, U.S. Secretary of State u-Antony Blinken wethekelela kwele Sweden lapho akhuthazaze eletheki ukuthi icabange kutsha ngokuthandabuza kwalo ukuthi vele Sweden livunyelwe ukuba lilunga lomanyana weNATO. Eletheki lethesa iSweden umlando wokudlelana lamanye amaqembu alwisana lohulumende awubona njengokuadlulisa amalawulo amaterrorist. VeleMelika libikwa liza kwengeza uncedo kwezomvikela kwele Ukraine olubiza izigidi ezingamakhulu amathathu zamadola $300 million. Lolu ncedo luzabhathiswa ukuthenga inhlamvu lezikhali eziningi zama-missiles nokuthuthukisa ulwazi lwemitshina kulezinsuku kwezemvukela. VeleMelika lathembisa ukunika ele Ukraine amabhiliyoni phose amane amadola $37 billion ngemva kokuhlaselwa kwalo ngele Russia nyakenye. Izizalwane zeZimbabwe kwele South Africa ezilama permit, eZimbabwe exemption permits, zithi zikhathazeke kakhulu ngokungethulwa ngesikhathi kwesinqumo somthethwandaba sokuthi bayahlala loba bahamba mhla ka-30 Nhlangula, okulilanga lokugcina lokusebenza kwamapermit abo. Utuzo kumalo usipalo rutaba ese Johannesburg kwele South Africa.
Inkokheli zamabandla ezombusazwe lenhlanganiso ezimela abantu beZimbabwe kwele South Africa bathi ukungethulwa kwesinqumo semthethwandaba ngesikhathi sekulethe ukuhlukumezeka okukhulu kuzalwane zeZimbabwe lezi. Zithi iningi labeZimbabwe laba abazange bafake izicelo zamanye amaphemithi ngoba besazi ukuthi abalazo izinto ezifunekayo ukuze bawaphiwe. Kulabo ke abafuna ukufaka izicelo sebethole kuphela imvumo yokuthi bafake izicelo zamaphemithi okuyinto iningi elingakayenzi. Abalabantwana esikolo abazi kumbe babakhiphe bahle baqale ukubopha injaqana yabo. Abalezindlu, izimota nokunye labo abazi loba bathengise bagcine imali ezikhwameni zabo. Umgcinihlalo wenhlanganiso lwela amalungelo abesifazane ezim imbokodo uNkosazana Victress Mathutu uthi nxa bekhangela isimo sabo becabanga ukuthi sekusele nje amaviki ambalwa isinqumo somthethwandaba silokhe singakaphumi bafikelwa kwesaba okukhuluma.
So kuba yenza baphile bengazi ukuthi benzeni, abazi noma baye emuvombe baye phambili, bamile ndawonye kulindwe leso sinqumo senkantolo, njalo kunzima futhi lokuthi bahlale balinde isinqumo senkantolo benga-applyanga ama-waiver. So now izinto sezingi-2, u-apply waiver ngaphulinde isinqumo senkantolo. Abantu bahlezi sebephila nzima abasazazi ukuthi benzani.
Umgcinihlalo webandla le-Citizens Coalition for Change kwele South Africa umnumzana Trustin Ndlovu uthi lusizi lodwa kwabeZimbabwe laba.
Ukudileya kwe-judgment kuchiya impilo zabantu ziphansi kwenselela nengcindezi ebuhlungu kakhulu ngoba phela manje abantu babheke ukuthi bangahlela kanjani impilo zabo. Bebasiba nama-bank accounts, beseba nabantwana abaye ezikolweni, beseba nama-business awa-registered. Konke lokho kuzoba nzima kakhulu ukuthi kuqhubeke phansi kwengcindezi. ukuthi khona abasavunyelwa ukuthi babe abahlali bakule lizwe.
Umgcinihlalo wenhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa umnumzana Ngqabuthi Mabena uthi impilo zabaningi vele seziqalile ukuchitheka.
Into yokuqala abayilindileyo ukuthi uminister uthini njengoba u-30 June esefika abantu bengathola ama-waiver belokhu esa-apply ngoba la mabhanga la sebhalela abantu izincwadi. Okwesibili abakulindileyo yokuthi isigwebo esizakhitshwa inkantolo yisigwebo esizohambisana lalokho abama-ZEP abakucelayo kumbe sizobachitha.
Kodwa ngegqwetha elimela abanye beZimbabwe laba abaphikisana lokwesulwa kwamaphemithi abo umnumzana Simbathi Thando uthi abeZimbabwe laba bazilungiselele ukulinda okwedlula lokhu abacabangelayo.
Nxa isinqumo somthethwandaba singachitha isicelo sethu siyabuyela emthethwandaba siyephikisana lalesi sinqumo.
Ugatsha lwendaba zasekhaya lona aluzange luphendule imibuzo oluyithunyelweyo ngodaba lokuthi kufanele benzeni abeZimbabwe laba njengoba selidumela emansumpeni belokhu besalinde isinqumo somthethwandaba. Ngimele Studio 7 eJohannesburg kwele South Africa ngiwuthuso Khumalo.
Kusigaba sabadabuka eZimbabwe abahlala kwamanye amazwe namhla sixoxa loNkosikazi Isabelle Ndlovu odabuka eZimbabwe osebenza kweleBrithani unenhlelo eziningi ezinceda abantu emaphandleni. Inhlelo lezi zigoqela ukuvuselela izibholane, ukulungisa impompi zamanzi eChorocho District Hospital lePhumula Mission Hospital lezinye. Uxoxa ngenhlelo lezi ngeStudio 7.
Ngidabuka eCholocho ecawula njena igula likabili line. Ngingumama onamajaha amathathu akhulileyo, ngugogo. Ugogo onesihelo, onozwelo ne-community nezizalwane zakubo. Ngiyaphatheka kuma-groups ancedisa umphakathi wakithi. Ngi-one of the member ye-Cholocho Community UK. Sincedise isibhedlela seCholocho ngokusifakela ama-curtain uwadi ema-tenant le-wadi yamadoda. Ngiyabantwana le labor ward sa pinda sa ngcisa ukuba lungisela ibhorehole eyayifile sangenela bethatha amanzi kude sadabukelwa ngabomama abazithole bethatha amanzi kude sadonsa amanzi lawana sawulungisa umgodi lana sathenga izinsimbi imaterial yonke nje yokwenza ibhole ibe la manzi eduzane lama-ward sathenga konke lamajojo lamasola adurayo mpela amasola sathenga e-South Africa sashipha safana laphayana
kuyinokwenza ungene kunhlelo ezinje
ngizalelwe esibhedlela ebesiyinge sama-missionaries isibhedlela lesana ama-missionaries ayeka futhi xa yiphumula mission sasinge sama-brotherin indawo engiphuma kiyo yindawo uhulumene ayikhohliweyo engingakubeka ngaleyo ndlela asila migwaqo asila zikolo eziphilayo asila zibhedlela lamaklinikhi okuphilayo yikho ngisithi uhulumente usikhohliwe kucala lapho engizalwa khona emhlubulweni wasecawula nje ngase ngibheka ukuthi i-chokotho leyo ikhava ama-wadi angu-21 ku-committee member e-chokotho hospital UK community ngahelelwa luhlupho engaluthola lusenzeka ezibhedlela ngamehlo ami yikho kwangenza ngasukuma
yes singathi kukhona okunye njalo elikwenzela abantu khona ngale etsholotho
yes ekhaya etsholotho nibe involved ne-community yakhona ngale etsholotho phansi ekhona licawula sahlangana saba libumba sathaya imali sakuba idonele seligcibekile esathiya seligelelwe ngesinyithi ngenxa yokuthi indlovu ngale ziyagcibela amadamu lawana and then njengabadala bezihamba umango omude besiyakukha amanzi kude sabona kufanele ukuthi sagubhele idamu leli eligcizane lemizi yabo saliguga ngemali yethu futhi plus futhi asotsholotsho yodwa i-hospital ilana i-pumula mission yona leyo siyifakele amasola si-less than 10 of us involved by first born ingumntanami undlandlandlovu le gruphu yasegoli sasalungisa futhi umgodi futhi wezinwa ukuthi kungenise amanzi futhi e-pumula mission futhi nesivalo bebengenela zinyoka mahlabezulu besemawadini usuke ngekhaya ufithi uyokwelatshwa kodwa ukucina siyathola ukulunywa zinyoka khona ngale kumbe nibhova wezinta izivalo bezifile sesizifayile izivalo njalo futhi during the pandemic bengithenga i-gross out i-50 kg impuphu cooking oil for isibhedlela sona leso sephumula ukuthi bazisize ngokuncane benginakho njalo akusikho khonokho kodwa ngengaconsultwa yimemba ye-church yethumnambili ukuthi siyakhele ugogo owayesekhuletha okuthiwa ngugogo umshongo wasendaweni yaseplum to empimbila eline engingakwaziwo khona ngaba u-adnini ngaqoqa abomama samakhela indlu and she is late now nikela ku-community ukuthi ma bengayenza indlala i-creche kumbe i-women club singajabula ingasetshenziswa ngumuntu oyi-one bayisebenzise bonke njengoba umama umhlongo wakhona njalo bengisenza ama-food parcel mahlabezulu nabangani bami abangu-3 Mrs. Molin Vundla noSikhonzile Ndebele besithenga ama-food package ngokulawayo sisizile imuli ezithile entumbane lenyulo bengula nephumula south nasenkulumane 12 angimanga khonapho ngiyaphambili nabantwana kunabantwana enginikelelekayo izikofisi yisihele nje engidabuke njalo naturally enginaso that's my calling lubizo lami ukusiza
unkosikazi Isabel Ndlovu udabuka etsholotsho eZimbabwe ubekhuluma nestudio 7 eselondon Ukuqhubekela phambili ukubudeka kwedola leZimbabwe osokudengiswa impahla etshiyeneyo nedola leMelika hatsho eleZimbabwe. Kulabanye abathi lokhu kubangelwa yikulungiswa kwempahla etshiyeneyo elizweni kusetshenziswa idola leMelika. Amavinkili amaningi labathengisa impahla emigwaqweni kabasamukeli idola leZimbabwe ngenxa yokuwa kwesisindo semali yelizwe. Zokuthengiswa impahla ngedola leMelika elithengwa emkambo wensita ngamadola eZimbabwe afika inkulungwane ezine, 4,000 Zimbabwe dollars. Umnumzana Rejoice Ngwenya, ingcweti kwezenotho, okuhlanganiswe Common Market for Liberal Solutions uthi idola leZimbabwe seligugudeke okumangalisayo.
Intengo yokudla, intengo yezimota, intengo yefurniture, okwakhisayo isamende, konke sokuqongile. Kukanti nxa abantu bengena esitolo bethwele izimali zabo ezemholo, asisasebenzi lutho. Ngenxa yokuthi intengo zakhona sezibhalwe ngeyimali zaphandle, ama-United States dollars. Ungahlupha ukuthi umuntu athi isizathu yilesi, akula sizathu esisodwa. Kodwa engibonayo ukuthi mina, ngenxa yokuthi kule mali ezohlobo ezimbili ama US dollar leZimbabwe bond ipond dollar lesilayo le laba abathenga izinto zokusebenzisa ukulungisa ukudla ngaphandle kwelizwe basebenzisa amadola amabank ayasilelwa ngamadola sokusithuthi nxa befuna ukuthenga izinto ngaphandle kwelizwe sebengena emsikeni omnyama lapha khona amabhondi akhona evele ehlupha yikho intengo yedola isizakhwela izaqonga ye uhulumende na uthi yena hatshi imali yokuthenga ngaphandle ikhona ikhona emabhenki kumbe isiphaleni esikhulu sethu sethu kodwa lo asoqiniso ngoba siyazi sisasesawubona ukuthi ngezikhathi eziningi imali eziphunyiswa lapha eZimbabwe ukuthi sithengiswa igolide idiamond ilithium imali lezi kaziphenduki eZimbabwe yikho kuyenza ilizwe lisilelwe imali yangaphandle.
Ungwenya uthi kuningi okumele kwenziwe ukuze lingawe ngamandla idola leZimbabwe.
Into yokuqala ukuthi kayisonto engalungisiswa nje namhlanje. I-Reserve Bank kayibe libhenki, ibhenki elilungisisa imali yeZimbabwe lingaqondana ngokwembusazwe. Okwesibili, akufanelanga ilizwe lisebenzise imali yangaphandle ngoba imali yangaphandle nxa iqinile iyaxotsha imali yaseZimbabwe engaqinanga. Kufanele kwenziwe umthetho wokuthi imali yangaphandle kayisasebenzi lapha eZimbabwe. Kodwa nje nxa kusenziwa njalo kufanele kulungisiswe ukuthi imali zonke ezingenayo zingene emabhenki. Abantu abalungisa izimpahla lapho nxa bethengisa impahla ngezimali ezalapha eZimbabwe kuba ngcono. So ingathi khona into ezintathu ezokuthi ibhenki yalungisiswe imali yangaphandle ingasebenzi lapha ukuthenga ezitolo kuye ama-business njalo ama-business ngabe ngama-business asebenzisa imali yalapha ukulungisisa impahla zalapha eZimbabwe.
Umnumzana Andrew Stone Sibanda, umqondisi wenkampani yeGreen Africa Technologies uthi kuyethusa okwenzakala eZimbabwe.
Sibona isimo somnotho okwamaviki lawa adluleyo sisiba sibi kakhulu. Amandla edola laseZimbabwe, emali yeZimbabwe awile kakhulu emkambo. Kwasekusidala futhi ukuthi kulokunye futhi okungahambelaniyo intengo zama-basic okudliwayo ziqanise kakhulu okwamagama ma uthenga ngemali yaseZimbabwe. Okutsho ukuthi abantu abaningi abahola le mali yaseZimbabwe eyasekhaya abasenelisi ukuthi baphile. Kutsho ukuthi isimo somnotho sesinemanzonzo kakhulu, kwenza impilo zabantu zibe nzima kakhulu. Sibona njalo ukuthi kuya kuba sobala ukuthi abasibusayo abakho in control of the economy, kungazani kulamanye ama forces ayiwo abambe ezomnotho abadecidayo ukuthi irate ivuka imalini, njalo lokudla kukhwela kusuka intengo yokudla ikhwela isiya kumalini. Khona lokho kutshengisa sobala ukuthi abantu sekusebe ku election mode, lalabo abangemuva ababambe intambo behind scenes abafuna ukuthi ibandla lezana PF liphume embusweni sebesiqalile ukusebenza ngamandla, ngoba ma kungayo ayikhethweni umkhonomi uguqe ngamadolo. So kutsho ukuthi abantu ikakhulu abemadolobheni bazavota bezondile.
Usibanda uthi ukudla kugcwele okumangalisayo okwenziwa eZimbabwe kodwa kubiza imali ephezulu.
Impuphu njengesibonelo igaywa khona apha ekhaya eZimbabwe kodwa ukuthi ikhweleleni akususiseki ukuthi why ikhwezwa intengo yayo ize ifihlwe icinakale ingasatholakali ezitolo. So kutshengisa sobala ukuthi ama handlers alaba ababamba economy behind scenes seloku election mode sokulwiwa ukwenzela ukuthi abantu bazonde bahambe ekhethweni bezondile. So kuyinto enzima kakhulu. So ke sesikuzabonakala ukuthi uhulumende uqine okunganani ekuthini alungisise lolu daba. Ngensuku zikaMgabe wakuvuka kulama directive abantu abezitolo bagijinyiswe. Kanti lapha sibone uminister wezomnotho uSikhwica Mfundo uProfessor Ncube ezama ukuthi ama market forces abe yiwo aregulatory kodwa kuyakhanya nje ukuthi kakusebenzi.
Abaphikisayo bathi uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa usehlulekile ukuvuselela umnotho weZimbabwe. Ngimele iStudio 7 ngiseWashington DC ngingoGibbs Dube. Ngingakhohlwa kulive talk namhla kuhlelo Diaspora Forum sixoxa labazombusazwe ngokwethulwa ngumongameli Emmerson Mnangagwa okosuku lokuqhutshwa kokhetho. Siluqhuba lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Oliver Lesang injabulo ngumthembo sithemba uGibbs Dube lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.